ngena kuka mnumzana Christy who was a governor in New Jersey. Siyakwazi ukuthi i New Jersey is a democratic state, but isabona ukuthi Christy wa ngoba as a Republican beating a Democrat to be governor. So konoko kumele kunanzelelwe ngoba it means ukuthi abantu abangasekele i-Democratic Party or i-Republican Party abathiwa ngama-independence lapha yibo ngathi abamngenisa esikhundleni sokugavena. Wahlala waba successful, kwaba lokuyisikandala enyana okwe-Bridgegate lokuyana le-New York, but angibonanga ngathi akuyamdisturba nge daba yakhe le yokusika the Republican nomination. I-process le democracy siyibona ihamba kuhle lapha nge-Republican Party. Kuqala sasibona uNomzana Trump engathiwa vele enganyikinyeki ukuba nguye ozathatha i-representation ye-Republican okwesibili. But kathesi sesibona ukuthi ule ndaba emakhothi lezi ezika-2020 e-Georgia, le special counsel ka January 6 lapha lokunye sikubona ngama documents ayawathethe ama classified documents. So indaba zona lezi ngangithiwa zizambophisa ngoba wabanjwa uNomzana Trump ekhuluma ngezinto zona lezi zokuthi bamdingela amavoti eGeorgia and then wafihla amanye ama-documents ayamele achiye for the National Archives. So khonokho ngangithiwa kuzambhidliza mbijana, but okwakathesi asikwazi ngoba sibona indaba eziningi kade zichajwe uTrump vele ophunyukile and he is still in the race.
Umbona ephumelela yini uChris Christie sesikhangela ukuthi uncintisana labantu abafana laboTrump, labo Mike Pence labanye?
Ukukhontesta lamanye ama-contestants oNikki Haley owayengu-human ambassador lo Senator Tim Scott, labo Mike Pence, labanye, angiboni mina kungathiwa kule problem ngoba sikwazi ukuthi kathesi i-front runner or ihashi eliphambili nguTrump. So abanye bonke laba they are trying to find their way ukuthi bamkhiphe khonapho esikhundleni sangkhona ukuthi angene. So mbona mina uGovernor Christie ebuya publicly, loudly, siyakwazi ukuthi vele he cannot keep his mouth shut, besola uTrump. So khonapho ama-Republicans sebangana bodwa, sizabona ukuthi i-support ya-Trump will it still maintain. But okwakathesi mbona ngangithiwa abantu bonke abasengene kuhlelo leli they have a tough tall task besazi uTrump olokhu ethandwa ngabantu abaningi, especially rural America, abelungu that love him so much. So sizabona ukuthi uzohamba njani ngoba i-politics akuyaziwa ukuthi kusasa kulani, but uChristy layo ile chance yokuba nominee ma ingakwanisa ukukhipha uMnumzana Trump from the sideline, kuyabe sekudabukile, i-race sivulekile kumuntu wonke.